Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhla ka 14 kumphalakazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe umhlangano webandla lezanu PF uzaphuma lezinqumo ezingaphathisa ukusilela kwamafutha ezimota, ukukhwela kwentengo yezitolo, ukusilela kwemisebenzi lezinye indubo eziselizweni.
Ngenxa sikhuluma ngayo conference yabo yolala, angiboni ukuthi kukhona sibili abazaphuma lapho kule ngqondo kuyona le conference ngaphandle kwento yabo nje yezilogani njengoba izanu siyazi nokuthi sebekhuluma ngo-2023.
UZulu ule mbono ehlukeneyo kudaba lwenkokheli yezombusazwe efuna ukukhokhela inhlanganiso yemidlalo eyeZifa.
Ngokubona kwami abezempangaze abake bethiye abantu bezenguqu bezenzele ezenguqu.
Silengxoxo lomhlabeleli olodumo uSandra Ndebele osanda yethula idlalade elitsha elithiwa bayeke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu oyebandla lezanu PF iConference onziwa kanye ngomnyaka uyaqala lamhlanje ukuhlaziya okuthiyeneyo esikolo semzingwane esigodini, lapho ibandla leli elikhangelelwe ukuhlaziya khona udaba lomnotho welizwe lokunye okuhluphayo okufana lokusilela kwemisebenzi, amafutha ezimota lokunye okunenginengi. Leli bandla lithe phansi kwesekelo sebandla, ibandla yilo elimqoka kulo hulumende okutsho ukuthi lilakho ukusungula inhlelo eziphathelane lesizwe kungakhathalekile ukuthi uhulumende yena uthini. Lokhu kutsho ukuthi inhlelo zikamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube zilakho ukukhulelwa ngezebandla. Umbuzo omkhulu abaningi abazibuza wona ngothi kukhona yini okubambekayo okuzaphuma emhlanganweni lo okungathuthukisa impilo kaZulu kuqede indubo ezifana lokusilela kwamafutha ezimota, indwendwe emabhanga angalamali, ukuqonga kwentengo ezitolo lokunye okunenginengi okuhluphayo. UNtunkamili Nkomo Studio 7 wethulele lo umbuzo ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngingazi mfowethu, ngoba nxa ukhangele isimo sezomnotho kulezi nsuku sokunzima ukudlula lokhu kade kuyikho khona ngoSeptemba. Abantu bebekhangelela ukuthi mhlawumbe undodalo uzabuya lotshintsho, impilo ibe lula nxa bekhangele kwezomnotho lapha. Lezinye izinto nje eziqakathekileyo empilweni ezifanana lemigwaqo, imithi ezibhedlela, manje kungakhanya ngani kuya kusiba lukhuni sibili okokuthi lanxa sikhuluma ngayo iconference yabo yolala, angiboni ukuthi kukhona sibili abazaphuma lakho kule ngqondo kuyona le conference ngaphandle kwento yabo nje yezilogani njengoba izanu siyazi nokuthi sebekhuluma ngo-2023. Akulokunye engikubonayo kule ngqondo okuzaphuma ku-conference yabo yolala. Singazi njalo mhlawumbe kukhona abasifihlele khona abakufumbetheyo abacabanga ukuthi bazakuwethula ebantwini bemangalisa umhlaba lathi sinje ukuthi benze into enhle. Kodwa hayi, ngesikubonayo mfowethu nxa sikhangela isimo sezomnotho, ezempilakahle, nge-state of imigwaqo, hayi kangiboni ukuthi sibili kukhona abazaphuma lakho.
Indikimba yomhlangano lo ngeyokuthuthukisa umnotho. Ungathi uhulumende kaMnangagwa uqhuba njani kwezenotho okwamanje?
Bona imithetho yabo abayifakileyo mayelana ngezomnotho imithetho ebingathuthukisa indawo lubana kuthiwa izinto bezingamangamazonzo. Ngesigaba lesesikiso angiboni ukuthi eminye imithetho yabo ililungele ilizwe ngendlela elimi ngayo kwakathesi. sokuze ukuthi lubala kuthiwa balungisa ikakhulu indaba ye currency, indaba yemali. Ngoba into ye US dollar le bond le yiyo esiyinkalakatha ye problem elizweni leZimbabwe. Besasicabangela ukuthi umnumzana uprofessor Ncube wayethe yena kule possibility ukuthi iZimbabwe ingangena ku-Rand Monetary Union. Ngasikhuluma kathesi ngesimo somnotho esingcono kakhulu lubala kuthiwa bangena ku-Rand Monetary Union. Manje hayi esikubonayo mfowethu akukhombisa ukuthi kungaba lobubelo inyanga eziyisithupha ezizayo. Uyabona nxa usaze zomnotho indlela uprofessor Ncube aphethe ngayo umnotho weZimbabwe laphana kusovala ukuthi ulandela indlela okwenziwa ngayo emazweni athuthukileyo, amazwe njengabo Ngilandi, amazwe njengabo America. Uyabona i-capitalism ivele emdabuko wayo idale ukuthi inciphise i-state ukwenzela ukuthi indleko ze-state zibe nganeno bese bepromota ki-private sector ukuthi ingene i-provide izinto okumele ukuthi zi-provide emazweni asakhulayo i-state. So angiboni ukuthi mina imithetho yabo abayifakileyo leyi izahlangulela uZulu jikelele.
Alo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 esebhilitane. Kulabanye abalandeli benguqu abathi kuyamangalisa ukuthi abanye abantu abangamalunga edale lephalamende kumbe abalezikhundla kumabandla afana leZANU PF lele MDC abafuna ukukhokhela inhlanganiso yenguqu yesizwe eZimbabwe Football Association. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uJoseph Njanji ekwobulawayo.
Umhlobo labo abazancindisa ukukhetho lokudinga inkokheli entsha yezifa luveza ukuba kulabantu abanye abangamalunga amabandla ezombusazwe. Laba ngababalisa amalunga ebandla elibusayo leZANU PF abathi uPhilip Chiyangwa onguye umongameli wenhlanganiso yezifa, umsekeli wakhe uOmega Sibanda kanye lomlungisi Moyo, kuthi-ke uGift Banda uzancindisa nalo Sibanda obandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change elikhokhelwa uNelson Chamisa. Ukwala kukaChiyangwa loSibanda belokhu befuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa ngemva kokukhethwa kwabo ukuba ngamalunga ephalamende kukhetho oluqhutshwe ngenyanga kaNtulikazi sekudale inkulumo bekhona abathi sekumele bachiyane lomdlalo wenguqu. Kodwa bona baqine ngokuthi isekelo sombuso welizwe kanye lesisekelo senhlanganiso yezifa sibavimbeli ukuba beqhubeke bekhokhela inhlanganiso yezifa. Umlandeli womdlalo wenguqu uSidumisile Ncube uthi ngobuningi babantu abaseZimbabwe akumelanga uba umuntu oyedwa ayiphathe izikhundla eziningi.
Ngikhangela into yakhona ayihambi kahle. Umuntu angeke ethi sephalamende abhekane lezenguqu, abhekane lezamabhizinisi. Kanti abantu kabasekho yini abafundileyo labo abangenelisa ukwenza esinye isikhundla sakhonokho elikwenzayo. Phananani ama-chance njengabantu abeselizweni elilodwa sikwazi ukuphakamisana.
Nakwelinye icele uFelista Sibanda uthi kuyinto enhle ukuba inhlanganiso yezifa ikhokhele ngabantu abasephalamende ngoba bezahle bephange befikise inhlupho ezibhekane lomdlalo wenguqu wephalamende.
Ngombono wami ngibona kulungile kakhulu ukuthi umuntu eyedwa uyakwanisa ukuba ngu-Member of Parliament or abe umphathi webhora ngoba ama-issues amaningi ahluphayo ebhoreni uyakwanisa ukuthi awafikise ngokuphangisa le kuhulumende.
Unobuhle Ndlovu uthi ingozi ekhona yikuba kukhona lapho abazayikethisa khona laba bakhokheli ngoba sebeyandelwa ngumsebenzi.
Kungaba njani kanti kudedelwane kuphiwe abanye labo izikhundla? Sikenisekeni ukubamba ngapha langapha yikho kwenza izinto zingayiphambili gcine kungasathi kwenye indawo kuyalekha.
Intatheli izindaba yezemidlalo uNation Kokoyarira uthi akusiyo nto enhle ukuba labo asebekhethwe ukuba ngamalunga edale lephalamende beyale belokhu bekhokhela ezenguqu.
Umuntu osekhethiwe ukuba mhlawumbe ngu-MP uselelungile lokuthi ebe nguminista kumbe mhlawumbe wesport. Ngokubona kwami abezempangazwe abake bechiye abantu bezenguqu bezenzele ezenguqu.
Abasekela ukuba laba abangamalunga ephalamende bakhokhele njalo inhlanganiso yezifa bapha umzekeliso kalowo ngumongameli wenhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF, u-Ahmed Ahmed, obekwezombangazwe njalo-ke waba ngomunye wabaphatha intambo belizwe le-Madagascar. Ukhetho lokudinga inkokheli entsha yenhlanganiso yezifa lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kusasa ngomgqibelo. ni imele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibandla le-MDC lilakho kudabuka phakathi kulandela umhlangano ozenziwa lamhlanje uhlaziya indaba eziningi ezisuphayo kuleli bandla. Enye yalezi ndaba ngeyokuthi umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mutsuri axotshwe na kulandela ukuya kwakhe e-State House eHarare lapho ahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Leli phephandaba lithi kunolunye njalo udaba olukhangelelwe ukuhlaziywa olokuthi umsekeli kamgcinincebo umnumzana Charlton Wende wethusela ukudubula unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora. Umnumzana Monzora ngomunye wabacathangelwa ukuthi bengafuna isikhundla sokukhokhela leli bandla kuCongress ezayo ngomnyaka ozayo. Iphephandaba le-Chronicle lithi oyengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Gift Banda oyebandla le-MDC ubesemthethwandaba izolo esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla okungekho emthethweni. UBanda olilunga ledale lephalamende njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDC koBulawayo ubhadaliswe imali ye-bail efikayo na $100 njalo ukhangelelwe ukuphindela njalo emthethwandaba ngomnyaka ozayo. Okwamanje ke kesilalele amazwi abalaleli be-Studio 7 lingasithumela imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane kumbe ucela ingoma silikhunsele kumbe ukusitshela ukuthi lapho elikhona kungakunjani.
Salibonani, wakuqala ngithanda ukulibulisa bonke basazi Studio 7 ngisimfundiso yenu inkulu kakhulu kithi yalizwe. Wakuqanze Botswana, ngithanda ukukhuluma ngowenzi omnotho. Hayi, kunapha vele siphika kabuhlungu. Sithika kabuhlungu sisenza emapulazini senza inkukhu, imali yakhona vele incane ngakulesi abasibhadala yona. Kanti uhulumente uwehlelwa ngukuyini ukuthi elungise izinto zibuyele njengoba kwakudala? Inkinga yakhona yini wehlulekayo? Ma besehluleka phela bakhulume befaka uhulumente wesiNdebele, sibone ukuthi umuntu wesiNdebele uyakwanisa kumbe kakwanisi. Kube sokubonakala le plant ukuzayenza njani. Hayi, sesikhathele shu. Sesikhathele, that's why ngikhuluma emphakathini yini. Na, ngisuke sikanda. Kanti kama ukuthi sindindo, ngisuke sikanda. Isigabeni sakomthungo ko kwathis, ngise ngisuka khona. Kanti wesibhorane, umuzwa ngithi la, ngithuzani. Why bengalungisi? Ngiyabona, alithanda lokhu basakazi, yasifundisa futhi.
Ye okokuqala lami namhlanje ngiyangena ehlelweni. Ngithi hayi ama equal rights right kodwa amavi. Ngoba omama sebezishaya ezindlini ungaripota amaphoyisa kutshela ukuthi indoda engangayo ingatshaywa ngumama. So hayi sesidubekile imizi sichitheka nge-equal rights leli dalayo njalo i-equal rights awusozuyithole emuntwini owendileyo yenziwa ngomama abangendanga abasephalamende bonaba bezanga. Yiba benza i-equal rights ngoba kabendanga. Aluba benzile ngaba kabakwenzi khonokho ngoba imizi sichitheka ngento ye-equal rights leyo. Ngoba i-equal rights sebeyenza lezindlini abayazi ukuthi kumele isebenze ngani. So equal rights hayi tapota taneta sahlupheka ngayo. Cela lokho ukuthi ngabe kuya ngathi ngasiyama. Mina ngusipho from Kai. Khuluma kanje nje isenkai. Enkai South kanye Goja. Vele lokho kasibuyekeleni kwa equal rights ngoba lisibulalela imizi. Alubana yinto okuthiwa iyakha ngasi ukuthi right pho ibulala imizi vele ngoba kusela muzo ophilayo ngendaba leyo indoda yasisifa anytime ngaba lezintshise ngenxa yekhwa right ethemba ukuthi uyasale khomba nakhona apho ikhwa right ukuthi ayisebenzise ngendlela ayisebenzisa ngayo two izanu bakithi ayivele kayibusi iyalutha lingezwa ku 5 years ngo 2023 e retire limangale ngoba vele uyalutha alingeka livuseleli lizwe. Ngiyabonga
linjani balaleli be Studio 7 igama ngqobani Ndlovu ngihlala lapha enkayo endaweni othiwa seGorishena lapha eGorishena sikhala ngomgwaqo kwakho suka from ngobulawo senkaya ya uhambile njenga kulezi suku hayi kunzima bathi bekhampeni abasitshela ukuthi bazosikhonzela ugwaqo ozokubela mandle akulantela ekusweni amabhasi nxa ezoyisina kunja usahambeki imoto ezingane asahambi asiyacela ukuthi ngaba sizwela besikhonzela umgwaqo bantu siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga lawo ke ngamazwi abalaleli bethu abe Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Yizo ke inombolo +1202465-0318 lisithumele ke ama WhatsApp enu siwafake emoyeni lisitshela nje ukuthi kukhona yini elikufunayo kukhona elikucabangayo kukhona kumbe ingoma elifuna siliqhunsele njengoba le Khisimusi sifikile bakhona yini elifuna ukubabingelela inombolo +1202465-0318 siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imizamo yokuthi kube lesivumelwano sezomkhathi eseParis Climate Accord ikhanya iphumelela ngemva kweminyaka emithathu kuvunyelwene ukwehlisa ukukhudumala komkhathi iglobal warming. Amapolisa akwele France adubule abulala omunye undoda ocatshangelwa ukuthi wadubula wabulala abantu abathathu emkambo othiwa Christmas Market ngolwesibili. Okwamanje ke sikhangele okwenzakala khonapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump izolo uthe kazange alaye igqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi ephule umthetho ngemva kwelanga elilodwa uCohen egwetshelwe ukuhlala entilongweni okweminyaka emithathu ngodaba lokufumbathisa amantombazana amabili athi wona aya ecansini lo Trump phambilini kokhetho luka 2016. UTrump uyalandula lokhu kodwa ocubungula udaba lona lolu useveze ukubana kulobufakazi bokuthi amantombazana la womabili aphiwa imali yokuthi bangaphambanisi umkhankaso kamnumzana Donald Trump. UTrump esebenzisa ubulembu beTwitter uthi yena uCohen uyawazi umthetho ngalokho nxa waphambanisa wayesazi akwenzayo. UCohen utholakale elecala lokufumbathisa amantombazana imali engamadola azinkulungwane ezilamakhulu alamachumi ayithobaminembili i-$280,000 amantombazana akhona mabili.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
vuka vuka mawulele sikhona Studio 7 ekseni ngabe lingazi ukuthi sikhona sesikhona sikhona ke la kusebulenjini ku internet sikhuluma nje bakhona abenelisa ukuthi basixhume ebulenjini bokuxhumana yi Facebook wathi ke sibone ukuthi silomani ku Facebook la banenge banenganyana sibili kulo Mishek othi yena hello uNobuhle Ncube uthi sithemba ukuthi umhlangano weZanu PF uzaphuma lokubambekayo ngoba kunzima ekhaya sithwele nzima hayi liqiniso limqotholelo Nobuhle Ncube siyakuzwa Amando Mazive uthi iZimbabwe idinga ibudget not ukuspenda imali ngemhlangano engelampumela yebo siyayizwa imbono yakho Amando Mazive uMishek uthi yena kungani kungasetshenziswa iRand leSouth Africa kanti vele yiyo nje indlela engcono engathuthukisa umnotho welizwe. Yese yakuzwa lawe Mishek. UNomsa Elgiane uthi livuka njani basakazi labalaleli. Hayi majiane sivukile ngiyathemba labalaleli bethu. Bavukile siyababona namba bakhona ebulenjini beFacebook. Hayi sizaqhubeka silokhu silisakazela kodwa ke lingakhohlwa ukubana nxa lifuna ukuthi sixoxisane likumbe lisiphe imbono yenu lingaya emafonini lapha kuWhatsApp. KuWhatsApp inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje enkundleni ke sokungena umhlabeleli holodumo uSandra Ndebele yena oyethule idlalade elitsha asizweni ke ingxoxo esiyenze loMandebele.
Kusuyela kuSandela Siya kunhlolanja eh ngayo 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 ngengoma
Ya wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Sanibonani linjani bantu bakithi indawo esijene lapho likhona.
Hayi ngilethemba baphilile. Ungasitshela ukubana abantu bakhangeleleni kuyini sizwa kuthiwa ulakho okungani kuyathwinya lapha embizeni yakho. Ungasitshela ukuthi kuyini?
Okay, like I said, leke ngaqabisa indaba yami yokurebranda lokuzirepositiona ku-industry ukuthi ngihlale ngi-relevant, not only eZimbabwe but ngi-relevant umhlaba wonke jikelele. So lo nyaka ka-10 mhlaka 2 December ngisengilikhiphelela idlalade lokuthi lidlale ikhisimusi lijabule abantu bakithi elithi bayeke. Le video yakhona njalo la isiphumile.
Kahle kahle ingoma le ungasitshela ngamafitshane ukuthi ithini kuyini okwenza ukuthi uyilonde.
Okay, mina personally sicala ukuyibhala ingoma siyiclear sise studio sasithi bayeke abantu bakhulume yine like abantu bahlala bekhuluma indaba ezijiyeneyo beshashasa namhlanje bathi mande unje kumbunakazivani unje kumbunakazivani uyenzeni kumbusekazivani uyenzena kungabi le ndaba lakho lokho bayekele bakhuluma abakhulumayo wena wenze okudilivayo wenze okwaziyo ukuthi kokwenziwe ngumuntu though abanye omunye wabalandeli bamuseke isikizele esikini mande ungaqali ukubayekela bahambe le mali yakho ungaqali
manje wena wathi
Ngasiya ngathi vela ngiyeke, ngiyiginqele kangaka. Angiyeke. So isikhathe izinto eziningi, ezinye ezi-impacte mina as an individual, okunye kade ngikuzwa ngabangani bami, because i-idea siya labo, siya layo. Sasiyithathele ukuthini, you know, like there's a time when abantu bazathi, why ugqoke izinto ezimfitshane ungene ugida phambi kwabantu, baqala ukuthi ukubhala amabala inkulumo ezishineyo, hey, round it dancer, hey, umunu kumbuyenzeni kresi ngigqoke okuvalayo siyoqala sile futhi uthi uvalelani why sigqoke izinto ezinde why senza so so vele abantu awungeke kubaplize konke wena ufuze uziplize wena as an individual nokho ukuthi ucabanga ukuthi uzaplize abantu bonke jikelele so ngithi bayeke bakhulume abafuna ukukhuluma abanye bazabe bekupraise abanye bazabe bekudensela phansi kubayekele bakhulume kodwa uyenze ofuna ngenhliziyo yakho.
Umnyaka osusiyaphela kanje ungathini nxa ukhangela wona lo umnyaka esiwedluleyo umnyaka osuphela lo ukuthi ubukuphatheleni ukuphethe njani?
Mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu, ngithanda ukubonga abalandeli bami bonke. 2018 kade ngumnyaka wami omangalisayo kakhulu, umnyaka kade ugcwele izibusiso, umnyaka ongivulele iminyango ekade ngingayicabangela ukuthi izafa yavuleka. So mina for me 2018 has been a good year. I've been blessed hayi kancane kakhulu and ngithanda ukumbonga uNkulunkulu, ngithanda ukubonga wonke abalandeli bakaSandra Ndebele. Ngiyabonga kakhulu. Ngizayala ngisebenza ngiyaphambili kungenze ngaba lesibindi sokuthi ngingami ngiqhubekele phambili ngisenza engikwenzayo and ingoma yena le ulizile ize yangitholisa lezi coco ezintathu and khathe sinxa ngikhuluma lani nginominethiwe njalo futhi kuma-Skies Metro FM Awards ngayo futhi ingoma yena le ulizi.
Hayi, kuyajabulisa. Siyathemba labalaleli bazayala belokhu bekusekela. Sibongile kakhulu ngabavalelisi.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyalithanda kakhulu. Mina ngihlala ngikhuluma njalo every time ngithi life is what you make it to be. Khethe lona ofuna ukwenza impilo yakho ukuthi ibe yikho khona, ungabele indawo lokuthi abantu bathini. And kubo mama bonke, please lingahlaleli ukuthayo, lingahlaleli ukuhlukuluzwa, liripote i-GBV sithi vele no to gender-based violence.
Hayi, lathi sibongile. Ndibele sidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kambe umhlangano webandla lezanu PF uzaphuma lezinqumo ezingaphathisa ukusilela kwamafutha ezimota lokunye okunjalo njalo. UZulu ulembono ehlukeneyo kudaba lwenkokheli yezombusazwe efuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.